Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatheleli thuba lokubonga uJonga Kandimiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo ngomhla ka 6 Mgwengwezi 2023 ngopraxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kube lilanga elihle noma nje izulu abantade bephandle benethiwe. Bayathuthi uthiwa izulu kutho ukuthi konke kuvumakele ukuthi inkosi igcotshwe kube kuhle. Into engiyibonileyo ngeyokuthi amasiko bayawaqakathekisa.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bezigcwele emgwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lomkakhe uNdlovukazi uQueen Camilla esikoleni sobukhosi eBuckingham Palace.
Besinesifiso sokuthi ngabe ukhetho lolu luba lukhetho olungeladlame ngoba siyahlala singabethukileyo, sihlale singabagijimileyo, omama yikho sebesehluleka abaningi kungena ezikhundleni.
Izakhamizi zemaphandleni emhlubulweni weMathebeleland South ziveza imibono ehlukileyo ngokhetho oluzaqhutshwa lonyaka lokudinga amalunga edale lephalamende, inkokheli yamakhansili nomongameli. Kuthi ke uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo weRumba uAlpheus Moyo owaziwa njalo ngegapha lokuthi Donkey Mpire. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bebegcwele emgwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lomkakhe indlovukazi uQueen Camilla esikoleni sobukhosi eBuckingham Palace. Inkosi ibigatshwe ngumdeni ogoqela indodana yakhe elizibulo uPrince William, umkakhe uPrincess Kate labazukulu. Abafowabo bakaCharles uPrincess Anne loPrince Edward labo bebekhona. Indodana yakhe encane uPrince Harry ubikwa ebengekho kubalcony eBuckingham Palace lanxa ubekhona uyise egcotshwa enkonzweni. Inkokheli yamazwe omhlaba layo ibikhona egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa waseZimbabwe, umongameli Joe Biden waseMelika labanye. Lanxa izulu belisina abantu bebebaningi abakade bephume ukuzobona imicimbicimbi ebisenziwa zindizamtshina zebutho ele the Red Arrows lele Royal Air Force Aerobatic Team zindiza phezu kweBuckingham Palace kwaba leparade yabebutho laphansi. Abakade bengabanye ababukele lokhu kusenzakala bathi bekuhle ngempela. Omunye wabo isizalwane seZimbabwe esesihlala eBrithani, unkosikazi Sehlule Gumbo Wilkinson ongusomabhizimusi esixoxelayo ecingweni echasisa akubonileyo.
Kube lilanga elihle noma nje izulu abantade bephandle benethiwe. Bayathuthi uthiwa izulu kutho ukuthi konke kuvumakele ukuthi inkosi igcotshwe kube kuhle. Into engiyibonileyo ngeyokuthi amasiko bayawaqakathekisa, bayawalandela ngemfanelo. Yebo ye, kube lokunye like okutshintshiweyo. Okunjengokuthi kube lama-carriage ayi-2 e-modern le ebe lama-air-conditioner le lobutofotofo. But kodwa yena liyana endala i-original eyakudala-dala sibili ibikhona yiyo asuke ngayo e-church esesiya khona esigodlweni. Ngikumnandi inifu lokukhulu ngendaba yemonarchy.
Kodwa ke lowu ke uPrince Harry obuye ngelalami kakhe.
According to ama reports ukuthi kulomntwana le birthday. So ubuyile nje ukuthi ezobona ubaba egcotshwa abesebuyela ku birthday yomntwana. Singers iphela anti ama family dynamics kuba le thina esikuzuleyo ukuthi hayi umama usele lomntwana belungiselela i birthday. Masokuthiwa hayi wena baba gijima uye khona ngale but ngasengikubona ngabona ukuthi lo omunye usithandokazi kumbe intandokazi ibikhona phambili sibili ku-first row bese kusiba lo indodana yolahleko ibikhona amarose amabili amathathu ngemuva ayingagqokanga izinto zesikhosini bathe sebefika laphana esigodlweni ukuthi bebuye phela inkosi izobhabhayisa abantu bebekhona sibili lo William labantu abakhe lokunye ongabafana kumbe ngokwangabi uHeru bengekho
kodwa bona abantu beBritain kumbe abeUnited Kingdom sebemjayele yini inkosi yabo uKing Charles III
indaba yokuba lenkosi yindaba e-debatable bakhona abangafuniyo ukuthi abafuna ukuthi indaba yenkosi le iphele kube khona abayithandayo kube khona abanye nje abangelandaba ukuthi hawo inkosi yabo ikhona thina singenapi kodwa kulabanye abavele abangafuni ukuthi vele imonarchy nga ingabe ivele kuyahle kuthiwe into zakudala sesifuna ukwenza izinto zesimanje manje ezabo president labo prime minister
ukwamukeleka kuka Queen Camilla kube njani nxa sikhangela ukuthi kusese labanye abalokhe benhliziyo zibuhlungu ngendlela u Princess Diana afa ngayo
akukho lulu ukuthi ubone umakhwapheni esenguye batho njalo ayisime ngitsho njalo nango wayengumakhwapheni kodwa noma ungazi ukuthi wayengumakhwapheni kubuyela khwaphana kuma-family dynamics ukuthi iy'ndaba zasesikhosini vele zinzima abantu noma bengaze bethi heyi kakho muhle but heyi inkosi imthandile uCamilla lingakhuluma lingaze lithi nenamhla sesinaye indlovukazi uCamilla ngukhwini ngukhwini nxa ukhona kuzamele umkhothamele
unkosikazi sehlile Khumbo Wilkinson ngusomabhizimusi oyisizalwane sezimbabwe esesihlala kwele Bhilithane
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
Lamlelo amshweshwe
Lamlela nampaba fobendula
Lamlela ntwandwe
Lamlela
Lamlela ntwandwe
Izakamizi zemaphandleni emhlubulweni emathebeleleni South ziveza imibono ehlukileyo ngokhetho oluzaqhutshwa lonyaka lokudinga amalunga edalela ephalamende inkokheli yamakhansili kanye lomongameli iningi lithi lesabela ukubana kungaqhamuka udlame kusiya kukhetho njengalokho okuvame ukwenzakala njalo okwenzakala enyakenye kukhetho lwama-by election eziqintini zemathobole insiza uAlbert Ncube weStudio 7 usipha lolu daba
lanxa ukhetho lusipha uzulu ithuba lokukhetha inkokheli afisa zimbuse izakhamizi emaphandleni eziningi zithi zidlela evalweni ngoba emnyakeni edlule lolu khetho ludala udlame kanye lokungazwani esigabeni okujiya uzulu sekhombana ngeminwe ngemva kokhetho unkosikazi Matilda Dube oyisakhamuzi evokola insiza uthi baba lokwesaba lapho kuqhutshwa ukhetho
besinesifiso sokuthi ngabe ukhetho lolu luba lukhetho olungeladlame ngoba siyahlala singabethukileyo sihlale singabagijimileyo omama yikho sebesehluleka abaningi kungena ezikhundleni bayesaba khona ukuthi babe behlukunyezwa abanye omama omama bangabona ukuhlukunyezwa bayatsheshela emuva kanti-ke bekumele kube yi-50-50 omama labo bangene
umnumzana Colin Ngwenya oyisakhamuzi sematobo uthi kakholwa ukuthi ukhetho luzayo luzaqhutshwa ngokuthula ngoba phambilini ukuhlezi ukuqhamuka udlame ngesikhathi sokhetho
iZANU-P F funa ukuhlala embusweni ukuphela njengoba already sile 43 years ilokhu ibusa kodwa-ke along these 43 years ilokhu ihamba ihamba iluza ipower abantu bengayithandi ngenxa yezinzuzo ezimbi definitely ayisoze ivumele ukuthi kube le fairness kumbe kube le fair ground yoku ukuthi abantu ba campaign bekhululekile ndibe bayivota bekhululekile ngesizathu sokuthi iyakwazi ukuthi abantu bengavota bekhululekile umbuso lo izawulusa.
Lamazwi agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawana eGwanda.
Kuthula hayi angiboni kusenzakala ngoba nanko ke bona kathesi babhizi bayakhampeni bayabhoda dodudo wenza konke kodwa ngapha nganxanye khanye ngani into yakhona hayi ukwenza umhlangano kumbe kusemzini wakho kumbe kunga kumele ubone ukuthi akula nto enhle yenzakala kuwe yajaywa kumbe uyabanjwa nto uyabona.
Unkosikazi Juliet Ngiwane oyisiphathamandla lasenhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana eyehodas uthi bafisa ukuthi ngabe ukhetho luzayo luqhutshwa ngokuthula.
Umthandazo wethu ukuthi ukhetho waluqhutshwe kuhle abantu bazihloniphe abantu bahloniphane abantu bathandane bahlonipha amalungelo abantu okuthi ngilo lalwa ngazikhethela i-political party ayifunayo. Siyakubona okwenzakala kubo-Sudan siyathandaza ukuthi kungafiki kuleli lizwe.
Isikhulumeli semandla eliphikisayo Citizens Coalition for Change esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Ntando Ndlela uthi uzulu lokwesaba ukuphatheka unhlelo zebandla labo ngenxa yodlame oluhlezi lusiba khona kwezombangazwe.
Nxa uhlangana nabantu kumbe ubanxusele emhlanganweni inkulumo yabe enkulu ekhona kuyikuthi bantu wonke umuntu uworried ngokuvikeleka kwakhe ukuthi iZANU-PF ayisoke ibuye futhi isihlasele. So ukwesaba kukhona ebantwini kodwa njalo kulethemba lokuba lolu khetho luzadala inguquko. Finally abantu beZimbabwe bazane lisithi bakhiphe umbuso weZANU-PF bafake umbuso omutsha okukhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Umnumzana Malaki Nkomo oyisikhulumeli sebandla leZANU-PF ezansi emandebeleni uthi kuyize ukuthi ibandla lakhe linqoba ukhetho ngenxa yodlame.
Ibandla leZANU-PF njengoba nihlala ngisitsho nje elikwazi ukuthi silamalunga ethu angaka njalo nje bekhangela la ngepopulation ekhona sabe sikwazi vele ukusiza nqoba njalo nje umongameli welizwe uphume sobala mgcebo lo umsekelo wakhe ukuthi bathi ukuthi khona abafuni dlakiyela abantu balelungelo lokuthi bazikhethele ubukhokhela babufunayo akula ngeyindlela ukuthi nxa usebhokisini uzathi wena ngisuke ngethuselwa ngisebhokisini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangele lokuthi atsho ilanga ukuzavota ngalo kungakapheli linyanga. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sesifikile ke isikhathi lapho esingena kuhlandla lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sicubungula udaba lokuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana ezindlini. Asizweni umhlonitshwa esilaye namuhla echasisa ngalolu daba.
Umama uphathisa tshabalala ukhokhela inhlanganiso ukuphile ubulawayo progressive medical association nibe futhi lenhlanganiso yabantwana iye enye inhlanganiso ekhokhelwa engikhokhela eyabomama ekhangele ngamalungelo abomama okuthiwa omama besizwe nanekuphuthume kakhulu njalo sokwandile sokudlulisa amalawulo. Ngizangelwa kakhulu ukuthi umnotho welizwe lakithi lapha eZimbabwe wehle kakhulu okulethela ukuthi kube lokuxabana phakathi kobulili lobu bobubili. Bengitshana izimali, bengitshana bonke nje okungabe kuqakathekile ukuthi kugcinwe kuhle abantwana. Bese kuletha ukuthi laba ababili baxabane kukhulu kakhulu akwehlanga sibili sokusedlula nje yona ikhosi sokuzosibambelela ukuthi amantombazana lawa ahluke
njene nhlanganiso selibatholile yini abantu ababuya kini libaphathisa ngani?
Ye bayabuya kakhulu njengenhlanganiso bezokhuluma ngokuhlukumezana lapha ezindlini bese sibaphathisa ngokuba lifeya ukubakayela ukuthi bayebika kuhlanganiso ezithize ezinjengabomsasa ezinjengabozuwaba njalo sibathumeza kunhlanganiso eziningi kakhulu econtact nakhona emthethweni ukuthi bayobika udaba lwabo emaphoyiseni.
Kahle kahle ubona
ngani kuyini okubangela konke lokho ukuthi kube lokushukuluzana ezindlini
ngumfutho wabizwe ukukhona kwabizwe akuba mali akuba mpilo akuba kudla abantwana abayi esikoleni imali yabantwana abangayo esikoleni ikhulu kakhulu yeso kudala ukuthi abadala bahlabana ngoba kuza kuthoma umunye aphumule aye ngaphandle athi ngiyadinga lokhu kathi sokubethe ukuthi akusena kuthembeka akusena kuthembeka ngoba wonke umuntu zama ukuthi aphilise imuli abantwana bezikolweni abathi abantwana badle lokho kakhulu okwelizwe lethu lokho ukuthi akusetshenzwa akulamsebenzi akubandlela yokwenza imali kuyixabanisa abantu kakhulu njalo abantu balwa ngokuphela bayalimazana okuze kubangele lokuthi behlukane kumbe kufe omunye phakathi kwababili sebefilwa bebana lokho ngoba shuwa umsebenzi alikho imali ayikho abantwana baya ezikolweni yiyo imbangela enkulu kakhulu umnotho welizwe lakithi mubi kakhulu okokuthi akulamuntu olemali bese kubethe ukuxabana lapha ezindlini phakathi kukaba balo mama
amantombazana-ke lawa ahlangana yini lodlakela lodwa
ye ahlangana kakhulu lawo amantombazana bezehlakalo lezi ngoba amantombazana imathile ayafuna into eziningi empilweni ayafuna ukuthi azivikele nesikhathi lesiya esikhathini bayafuna ukugqoka into ezithile bengathi bakhuluma ngalokhu njengoba bengakabitho bengasebenzi bayakuthola ukusikiluswa nokuthethiswa kumbe nokuthatha so yikho kunokuzanela ukuthi libe nedlame lena lelidlalela ngoba amadoda ayadelela abantu besifazane adelela nabantwana ngabe achulumeza ugqoke njani ukhuluma njani uhamba njani kusho badelela nje bayeyisa omama ungakhangela khonapha kasesifikoyeuyakuma-elections omama ngababali ukuthi liyini basisha ukuma ezikhundleni ezithize basisha ukuthi kodwa bashayelelwa phansi beseyiswa besetshenziswa ngendlela eziningi ezingabaphakamisiyo omama so udlame lolulukuthena luyaphambili kubomama nabantombazana
ikambe kwini ongaxeda lolu dlakele ezindlini oluqondiswe kwabesifazane
ize besithi laliqondise kuphele i-corruption kuphele into lokho okuvalela umnotho welizwe ukuthi ube phezulu abantu bahlale kuhle kube lemisebenzi la madoda iziqondise yena azikhangele ukuthi angezani angahlukumeza omama angahlukumeza abantwana
leyo bekuyingxoxo lonkosazana Patricia Chabalala olwela ilungelo loluntu njalo engumsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Bonike abadala bathi kusinwa kuthethelana uMamhlanga usedededela uChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla sihlaziya udaba lokuphiwa amaplazi amanengi okwenziwa indodakazi kamongameli Robert Mugabe ubona Gambe bona abaya empini yikho yini lokhu ababekulwela
ungasitshela ukuthi uthini ngembiko lesizwayo ukubana indodakazi kamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe ilamaplazi amaningi kakhulu angamachumi amabili lanye ukubona njani wena
hayi ngiyabonga kakhulu indodakazi ye ka former president ukuthi khona ibe lamaplazi lawa angu-21 achumi emabili lanye ngibona lokhuyana vele babe vele sebezithathele umhlaba wonke vele kakuvunyelwa yikho sakuhambela empini khona kho ubuhwaba akuvunyelwa vele bewathethe ngaphi wathenge ngaphi ilendi le ebingekabani nxa ibiyi-state land amaplazi wonke lawa kathathu ebuyele ku-state sifake ama-yunivesithi lezinye izikolo khona ngale sidivelophe ilizwe sihlalise abantu abangelandawo zokuhlala abantu basoze behlale beminyene omunye umuntu elamaplazi afika 20 One, kungaphandle komthetho lokuvela kakuvunyelwa. Asikufuni ngisho ingathi mina kangilayo yona ingadi. But salimala lapha empini la. Umgabe waye ku detention ephuma ku detention wahamba waqonda straight eMozambique. Gala mntwana waye ku front. Abanye bakhe la elabo abanye baba ngabathengisi. Kodwa uyethola ukuthi khona kulomuntu olomntwana okuthiwa khona ulama plaza ayi 21. Yena lo mntwana lo velena kungakacatshwanga ukuthi uzazalwa emhlabeni umbuza kuba khona emhlabeni. Nguye lo selama plaza ona lawo akuvunyelwa lokho kathathwe istage.
Manje ngokubona kwakho inkokheli ayiyenzi na ubuhwaba nxa sikhangela ukubana abanye abalwela impi yenkululeko belokhu bengela mapulazi. Ukubona njani ukuthi inkokheli yona ibe lamapulazi amaningi kangaka?
Akusoze kuvumakale lokhu ukuthi khona sithi thina kuyavumakala ukuthi umuntu ebe lamapulazi anjengawonalawo yibuhwaba lobana obenziwayo. Ekuyukuthi khona into enjengawonale iluhlazo phakathi komhlaba. So guys, so maplazi kuphela uchithi ziningi izinto ezinye zingakaphumela egcekeni. Okukhona kuphela ayisikho ukukhawulisa kodwa ke ukuthi khona amaplazi lawo kathathu. On my side ngapha mina nginxa sikhuluma sikhangelane lezinto ezikhona. Sibone angazani kuyinto engalunganga kodwa kathathe lelo maplazi.
Lo ke bekungumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Malami ngu Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye. Igama ngu Chris Gande lilale.
Lengakhohlwa ke ukulalela ngeviki elizayo lapho asinika khona u Chris Gande olunye njalo uhlelo liphuma lendaba. Kweze midlalo, emdlalweni yenguqu edlalwe namhlanje iphele kanje, iYada 0 Capes United 1, FC Platinum 2, Maneka Diamonds 3, Chicken Inn 2, Herentals 1, iGreen Fuel 0, ZPC Karibalayo 0. Emidlalweni yakusasa iDynamos izadibana leTriangle kuthi iSheshem ingqikelane leHighlanders, iWange yona idlala leBulawayo Chiefs. Emjahweni wamabhiza omkhulu wenkezo yeCastle Tankard, ibhiza u-Ideal View, yilo elithethe linkezo yalonyaka ebilomvuzo wenkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu zamadola emelika, US$25,000. Ibhiza elibizwa ngokuthi Dinyingwe lithethe umvuzo wesibili, lilandelwa ngelibizwa ngokuthi Down to Business. Amabhiza wona lawa azaphinda adibane njalo emjahweni omkhulu owe-OK Grand Challenge ozaqhutshwa ngenyanga ezayo kaNhlangula mhla ka-3. Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo werumba u-Alpheus Moyo. Yena-ke owaziwa njalo ngegama lokuthi Donkey Mpiri. Ehamba leqembu lakhe elegegema Extra Music Band. UDonkey Mpiri udabuka eLupane kodwa okwamanje usebenzela ekwele South Africa. Nangu-ke exoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ngesingulo yakhe ethi Uperekende.
Ayiphakame madoda. Waso wakhe Donkey Mpiri ehamba legegema Extra Music. Hey, kampi uswa zwa mje kata wakwa wani matiti. Hey, angzala nga magula matu. Hida matota na matati. Kwa ukale ngutika, we spili ngune. We statu mwoyo peregendi punga punga. Hida matota na matati. Kwa ukale ngutika, we spili ngune. We statu mwoyo peregendi punga punga.
Ngithanda ukubonga ithuba elingiphe lona. Ngizathanda ukuthi ngibulise bonke abantu labalaleli bomsakazo we-Studio 7. Ngisuka eLupane esigabeni saseDandanda eGegema ngaphansi kwababa uSobhuku uDipela Khumalo. Sokule minyaka ngikhona emxubeni. Kodwa ekuqaleni kwami ngiqale kwamanye amaqembu. Amaningi amaqembu engidlule kuwo angeke ngisabala ngaqede. Isingi engiyenzile ngizoyenza ngihamba le degema Extra Music kuyithi zodwa.
Yoza sithinile madoda.
izele njengamanye amadoda yayikadanzalanga ngakola ithumbu madoda awesipilo wami lokho kuperekente into okungenzela zona madoda yayizibuhlungu okungufana lokunguthathe ngikulethe endaweni yasegoli madoda ngithi lapho kuzozama impilo yeyi kanti nasithezelwe lempumu kanti sengithethe ibhungabhunga ngaliletha kini khona njengobuntwane ngwami ngangeke bakithi ngimlahle
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ongabe engafuna umculo wami or lapho endlekisa khona njengoba ngingusomahlaya futhi iphinde ngibe ngusomahlaya comedian uyakhona ukuthi anthole kulezi inamba 0629575962 0629575962 kumbe kuFacebook engidinge ngo-Alpheus Alisto Dewa kumbe Donki Piri Matoto uzangithola ongabe funa umsebenzi wami engayisabi ukungifonela straight
ubachiyela wapha amazwi abalandeli
ngithi bantu bakithi ngicela nilihlale linjalo elikwenza kimi ngicela nilikwenze la kubanye abaculi ningakwenzi kuDonki Piri kuphela inhliziyo zenu zinhle bantu bakithi ngiyangithokozisa elikwenzayo ngoba abanye babalandeli bami maningi amafeva abawenzayo kimi ngibongele ubaba uZulu uJoka Zulu ngingathi nguye umdala oncedayo ezintweni eziningi
akuphelelanga lapho bantu bakithi endabeni yamapholisa umfana lo uvele naweli bhungabhunga kudalwa kwakhe umfana wasuka wakhetha ukuthi ehlala yedwa njengoba ubesezibona ukuthi sekhulile umfana wakhamba wahlala yedwa ngoba kuhle umfana wayethanda ukubuya izinda umfana waba nezinto ezinhle njengoyise ngahamba ngiyavakashela umfana ngithole izinda ziziningi manje ithi ngiyacela inje emfaneni umfana ethi hayi baba yonke into yimali ngithi hayi mfana wokhethi ngunikeze imali unginikeze inje yodwa umfana enginikeze into enginikeze inja mna nginikeze imali umfana kuthe ntambama ngamthola sedayive ethaveni umfana ethidla imali yenza engangasakwazi ukuthi oro inza wayesidla imali yenza leyo ndithengisele yona kumbe inza kwakuyimi uyise nginombuzo madoda ukuthi umfana wayezama ukuthini ma wayethi udla imali yenza yeyi angizalanga ngabona amathumbu
Umbuzo ke umdala uthi umntwana uthi udla imali yenja angasakwazi ke ukuthi imali ethengiswe le inja kumbe imali yalo othenge inja Donki Mpiri ngilethe mba liukholisile umculo wakhe isikhathi sethu asavumi bawethu kuba siqhubekele phambili lokho sisonke kodwa singeke hlukane othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bezigcwele emigwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lo mkakhe indlovukazi uQueen Camilla esikoleni sobukhosi eBuckingham Palace silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo uFrances Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.